So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesivili mhlazi 2 Mpimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
So ukuhlaba lokhu mbono ukuthi kuzamvikela ukuthi ngingabambi igcwane le COVID-19. Ukuvikeleka kwami ukuthi kuyikuvikeleka kwemuli yami futhi lapho. Ngake ngabanjwa iCOVID ngoNovember last year. So ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la iCOVID, ubuhlungu bangikhona.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla kobulawayo. Kuhlatshwa intatheli zindaba ezimbalwa.
Lokhu yikucatha nomunye ukuthi umhadi uzayinile uphumede sihlalile esikhulu kangaka sokuba ngu-vice president uxotshiwe. Njengoba sitshilo sathi impi yomdeni ayingeni, kambe ngumhadi yedwa yini uthiwenga laye.
Ukwehla esihlalweni kube ngumsekeli kamongameli welizwe izolo umnumzana Kembo Muhadi sokuthiye uZulu lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Abanini kampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba okuthi bathole indlela yokuboleka imali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuhlatshwa abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla kobulawayo. Intatheli zindaba ezimbalwa zibonakale lazo zihlatshwa. Intatheli zindaba lezi ezihlatshiweyo zithi ziyajabula ngoba ziza kwenelisa ukwehlisa amathuba okuqinelwa yigciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UTanaka Mrerwa oyintatheli zindaba esebenzela inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology uthi ukubone kuqakathekile ukuthi ahlatshwe. Enye njalo intatheli zindaba yakobulawayo u-Abigail Kupe usekela lokhu.
Mina ngijabule kakhulu ukuthi ngihlabe i-vaccine le-COVID. I know kulama misconceptions amaningi about it, but njengomuntu ohlala ekhumana labantu emsebenzini, umuntu ongiyahlangana labantu abaningi banxasini story, so ukuhlaba lokhu mbono ukuthi kuzamvikela ukuthi ngingabambi igcwane le COVID-19. Ukuvikeleka kwami kusho ukuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa iCOVID ngoNovember last year, so ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la iCOVID, ubuhlungu bangikhona.
UDokotela Rogers Magigo osebenzela kobulawayo uthi akala nkinga athe wazibona ngemva kokuhlatshwa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzinzwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2 lokho ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media. Ziyo lokulalela abakhuluma bangakwaziyo amanzi phansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines. Ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole i-vaccine. Asabenise vaccinate abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Isikhulumi sekansili yakobulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi intatheli zindaba zihlatshwe.
Sibe lama journalist intatheli zindaba ababuyile uzovaccinatewa, so lamhlanje silabo ukuthi labo bevikeleke ku-COVID-19. Siyabonga ukuthi uhlelo luhambe kuhle ngoba babuyile bavaccinatewa. Njalo bevaccinatewa bebesibakhumbuza abempila kahle kade bebakhumbuza ukuthi i-vaccine isebenza njani emzimbeni. Ukuvaccinatewa kwe-frontline workers anjenga intatheli izindaba kuqhathekile ngoba kusithengisa thina ukuthi labo sebeza reporter ngevaccine ngendlela eyiyo iqiniso siyakwazi ukuthi there's a lot of misinformation.
Umqondisi wogatsha lwezempila kahle kumunicipality wakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi abakahlanganisi inani lasebehlatshiwe lokhu lolu hlelo lusungulwe ngomvulo weviki edluleyo. Izolo uthi bagqibe bengaphezu kwenkulungwane ezimbili kodwa inani leli lilakho ukukhuphuka ngemva kokuhlatshwa kwentatheli izindaba namhla. Ebuzwe ukuthi uhlelo lolu luza kwengezelelwa na, uDokotela Sibanda uthe amajekiseni ayenela ukuthi baqhubeke behlaba kodwa akukabi sobala ngoba kulezinye indleko ezidingakalayo ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelelwe ukugqitshwa kusasa ngolwesithathu lapho okukhangelelwe ukuba kube sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye i-6600 kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga phose afika inyanga i-28 days. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwehla esihlalweni kobe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo umnumzana Kembo Mohadi sokuthiye uZulu lengcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla lesi. Idale laphezulu elezanu PFL Politburo liyahlangana kusasa lapho elikhangelelwe ukuphatha lolu daba kabanzi. Kodwa isinqumo sokuba ngubani ongakhethwa kuleso sikhundla sisezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ithi uMnangagwa akasoze amxoshe ebandleni uMohadi kodwa ulakho ukumnika isikhundla. Abanye njalo ngabathi uMnangagwa ulakho ukuphuza ukutsho ukuba ubani ozathatha isikhundla sikaMohadi amelele umhlangano omkhulu owe-Congress oka-2022 akhethe ozathatha isikhundla lesi. Isisekelo sombuso sebandla le-ZANU-PF sithi ibandla leli kumele libe labasekeli ababili abakhethwa kuhambelana lomanyano e-Intercourt bekhethwa ngumongameli webandla. Nxa isisekelo sebandla leli singaguqulwanga, uMnangagwa kumele akhethe umuntu owaye ku-PF ZAPU lona eliyabambana le-ZANU ngo-1987 phansi kwesivumelwano se-Intercourt. Umnumzana Steven Sibanda, ingcitshi ecubungula ezombusazwe uthi inguquko eyenzakala kuZANU-PF ngo-2017 isiguqule indlela abantu abakhethwa ngayo ezikhundleni.
Uma sikhangele umsekeli kamongameli welizwe uKembo Mohadi ubesuka kuZapu, so sokutsho ubana isikhundla sesivukile kuhulumende ngesimemba yeZapu. So silabo baba uSimon Khayamoyo, silayo baba uBeth Mpofu, njalo silayo baba uChingaduli. So ngabanye ke abantu ngabakhangelela ukubana yibo abazakhethwa ukubana bareplace ode ngumsekeli kamongameli welizwe uComrade Kembo Mohadi.
Enye njalo ingcwethi ecubulunga yezombusazwe umnumzana Alfius Mapuranga kulombono owehlukile lukaSibanda.
Nguye ozakuba akwanise ukuthi nxa bangasebenzisi ukwenza kwabo ukuthi bathatha umuntu ovela ubutho. Ngibone uPhilip Valerius Banda nguye ngani bazamritayisa bahle bamfake futhi ku-vice president. Lokho kuzakuba kuzakwenzelwa kuyenzelwa futhi ukuthi akasoze ayenze enye into ngoba uyabesephansi kuka-Emmerson Mnangagwa. Umpofu loKhayamoyo hamboni ukuthi bangakhwanisi ukuthi bayekhona.
Ngaphandle kukamoyo lwesibanda, abanye njalo baphosela amanye amabizo anjengomnumzana uBeth Mpofu lomnumzana Chingadube. Umnumzana Henry Chigodo isakhamuzi seHarare omunye wababona angani uDube angaba lethuba.
Mina ngicabanga ukuthi singafaka uChinga lapho kusuke khona umnumzana uMohadi ongcono la. Labo Matema, labo Khayamoyo, Valerio, ngibona ngathi ngabantu abangagcina besiphambanisa irakusasa. Umdala uchingo ngcono ngoba umuntu ongani sekukhulile la i-corruption engayenza kancane. Ngoba umuntu owayenza i-corruption la yakudala. So hayi siyamcela ukuthi maye ngakwazi ukungena kanje. Njalo ingqondo yakhe njengomuntu owayegovernment le kamgabe. Engakwanisa ukuyenza ukuthi lazi izinto zikwanisa ukuthi abantu bexabane phezulu kona ngale. So akangeni ujinge nala singakuthi.
Kodwa abanye njalo bathi kulabantu abaningi umnankagwa angakhetha khona ukugoqela umnumzana Ken Mathema ngoba wayekuviyole Zipra njalo wasebenza phansi kukamwi uDr Joshua Nkomo njalo oba ngumphathintambo wendaba zasekhaya oyisikhundla esake sawa lomuhadi lomunye umnumzana John Nkomo. Kodwa bebandla lezaphu elibunjwa yilabo abaphuma kuZANU-PF kumanyano we-Unita Court bekhokhelwa ngumuyi umnumzana Dumiso Dabengwa bathi kabalani lokwenzakala kuZANU-PF. Okufakaza isikhulumeli saleli bandla umnumzana iPitule Maphosa.
Sokudlule iminyaka engu-11 okwamanje sibanga owesi-12 since ibandla lezaphu laphuma ku-Unita Court okuyinto eyenzakala ngo-2009. So ngalokho asila savelo ekubeni ubani othathe isikhundla bani ebandleni leZANU-PF njoba singasomalunga eZANU-PF izaphu libandlela izimele lodwa.
Umnumzana Dafazwa Mgwadi isikhulumeli sebandla leZANU-PF uthi umhlangano wabo wakusasa awulandele isikhundla esishiwo nguMohadi.
Yes, I can confirm that the party's politburo
niyacho ukuba iqula lebandla ele politburo liyahlangana kusasa mhla ka 3 kuMbimbili ngumhlangano wansuku zonke.
Abanye abekuzaphu abacatshengelwa ukuba bangakhethwa ukuthatha isikhundla lesi bagoqela unkosikazi Judith Ncube ongumphathintambo obona ngebulawayo owayengumphathintambo weMashonaland West umnumzana Ambrose Mtiniri. Umphathintambo wezamabhizinisi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye. UMohadi uchiye isikhundla ngokuyangeka okukhulu ngemva kokuba kuphume impiko yokuthandana kwakhe labesifazane abaningi abagoqela abendileyo abasebenzela eofisini yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje sokuvele impiko ethi obengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Thembo Mohadi wachiya isikhundla sakhe ngeviki edluleyo hathi izolo. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter. Kodwa lokhu kubangele abazi ngezomthetho bathi uMohadi engaba wephula umthetho ngokuhlala esikhundleni okweviki yena esesithile. Kodwa ingcwethe ecubungula ezomthetho umnumzana Love Momaduku ongumkhokheli njalo webandla le-NCA uthi umthetho othi kumele umsekeli kamongameli welizwe asuke esikhundleni kungakedluli amahola ngamachumi lambili lane ayisiwo osebenza okwakathesi ngoba isisekelo sombuso asikaqali ukusebenzisa inhlamvu zemthetho ezafakelwayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi lolu daba ngolomndeni lanxa kusobala ukuthi uMohadi waxotshwa kazange aziphumele ngokuthanda kwakhe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lokhu ikucatsha ngomunye ukuthi uMohadi uzayinile uphume yedwa esihlaleni esikhulu kangaka sokuba nguvice president uxotshiwe. Njoba sichilo sathi into yomdeni ayingenwa. Kambe ngumhadi yedwa yini? UVP omunye uchiwenga laye ulohlupho lembuli yakhe umkakhe bayahluphana kuyangise ihofisi kapresident. Ngubani ongabe waqala ukuresigna uma besithi ubaba uMohadi uresignile? Kungenani thina beMDC esithungamela ngubaba uAdvocate Chamisa sithi kumbe uxotshiwe mburizayinile mbuyabusa akula additional value kithi ngoba vele kumbe unguVP mbe urizayinile mbuxotshiwe akuncedi sapho lweZimbabwe ngoba vele konke okwenziwa umbuso weZANU-PF ngamanyala kuyayangisa ngalokho mahlabi zulu sikhuluma nje ngoba ba presider over national issues sikhuluma ngenxa yokuthi laba bantu ba bamba izinto zabantu jikelele njengabantu abagalela konke ngabe vele asikhulumi ngabo
manje kukhona lokhu okwenzakeleyo sifundo bani singasithola
into efanele sifunde ukuthi umbuso ngamazulu nango umuhadi sexochiwe esembusweni kanti ngabe kuthiwa ngumbuso ojike umbuso oqondileyo wabantu ngabe igovernment yonke nje jikelele idissolvile waqalisa kutsha ngoba iofisi kamphathi welizwe upresident singcolile bhudlu iyanuka okwamanje okunye efanisi kugcizelele ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident umekhethwa ufanele ekhethwe le-running mate loko kuthi uzabe ekhethwa lo muntu ozaba nguvice president wakhe kodwa nansi izaluphefi ayikufuni ngabe kuthiwa umhadi wakhethwa ngabantu upresident ebengasoze imxotshe mahlayana nje ngoba uyabe ekhethiwe ngabantu
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsilethulela maviki onke ngolwesibili ngo-8 PM namhla kuhlelo sihlolisisa ukuyekethiswa kweziqondiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 Sinopharm vaccine saphinda sikhangele impilo yomculi obesaziwa ngom Dumo Zim Danto u Soldier Love ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami u Mike Hove ngo-8 ntambama.
Kwesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafithane.
Ukukhula umsindo ukukhuthaza kubana usiba lukhulu wesabelo seNew York umnumzana Andrew Cuomo ehle esihlalweni ngemva kokuphuma kombiko ukuthi sokulomunye owesifazane oba ngowesithathu othi wahlukunyezwa kwezocansi nguCuomo. Umthethondaba usuvumile ukusiwa kwele Japan kwezizalwane ezimbili zeMelika ezinakanela ukubana zancedisa owayengumgcini sihlalo wenkampani elungisa izimota e-Nissan uCarlos Ghosn ukuba abalekele icala ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyo ngomnyaka ka-2019. Ababili laba babikwa kungubaba lendodana yakhe asebeza kuyathonisiswa emthondaba wakwele Japan ngaleli cala. Inkulungwane lenkulungwane zabantu ezibhalise uhlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine ebulenjini zizibone sezibhekane lenkinga ngemva kokuba sokufunyenwa ukuba indlela ezibhalise ngayo ekhasini elekolitshini le-University of Texas belingaqondanga ukubangele indwendwe ezinde kakhulu zabakade bemelele ukuhlatshwa. Iziphathamandla kade zibona ngalolu hlelo zihle zamisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ngalelo langa baphindiselwa emakhaya. Amantombazana angamakhulu edlula amathathu kwele Nigeria athunje ngabalo abecwatsha abedlulisa amalawulo esigabeni esinyakatho ngokuya ngentshonalanga yelizwe esezantsi. Bakhulule njalo okwamanje basahlolwa ngabezempilakahle andubana baphindele emilini zabo. Umphokeli webandla eliphikisayo kwele nje owake waba yinhloko karhulumende yalelo lizwe uHama Amadou ucine evalelwa ngemva kokubuzisiswa okwensuku ezintathu ngecala lakhe lokuphatheka ekuthotshozeleni udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho olusandakwenziwa kuleli lizwe.
Ukusilela kwemali elizweni kakhulu yakwamanye amazwe kubikwa sokudalela osomabhizimusi ubunzima bokuswela imali yokubhadalela indleko zokuthi amankampani aqhubeke esebenza. Abanini inkampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba ukuthi bathole indlela yokuyaboleka imali yakwamanye amazwe emabhanga agoqela lawo kwamanye amazwe. Besekelwa libhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi lamakhampani lithi ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kubangela ukuthi amabhizimusi abo engathuthuki. Kodwa usiba lukhulu webhanga elikhulu ele Reserve Bank, uDokotela John Mangujika, uthi uhlelo lomkambo wokuthengisa imali yilo olungcono ekulungisiseni udubo lwemali olubhekane lamakampani. Abamabhizimisi laba bakhala ngokuthi umkambo we-Foreign Currency Auction Trading System awusebenzi kuhle, ngakho balutshwana abathola imali le kuthi abayitholayo bathi iyaphuza ukufika kibo. Umnumzana Leonard Moyo, omunye wabosomabhizimusi bakobulawayo, upha umbono wakhe ngafisa ukuthi uhulumende akwenze ukulungisisa lolu dubo.
Uhulumende kasinike ilungelo lokuthi siboleke imali phandle kwelizwe, njalo esivumele ukuthi sibhenke phandle kwelizwe, ngoba lapho kubhenke elizweni sesehlulekile. Ukubhenke elizweni uyabhenka imali kayitholi, ungaze ubhenke kuyi-foreign currency awuyitholi. So uhulumende kasinike amalungelo wethu ukuthi sizibhenkele imali phandle kwelizwe, esinike ithuba lokuthi siqalise ukuthi sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni, sihambe siyobhenka sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni. Ngenye indlela engavusa ilizwe ngendlela engasozikhatha.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, elilunga njalo lomanyano wenhlanganiso zezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Union, laye upha umbono wakhe ngemali yakwamanye amazwe.
Khanya ungathi kulomqondo wokuthi ama banks avunyelwe ukuthi aboleke imali outside Zimbabwe, kuyindlela ukuthi ingxenye kuncedisa ukuthi le imali emzini ibe khona ku-circulation. Siyakukhola ukuthi njengelizwe sile bank enkulu, i-Reserve Bank of Zimbabwe, ekhangela ukuthi kube yiyo eletha izimali, kuthi amabhenki la amanye nxa esefuna le imali emzini ukuthi ayi-forex, kukhangela ukuthi bona kube yiyo esenika ama-banks leyo mali. But ngazobuya umqondo nje kusho ukuthi kusegcina ukuthi silo hulumende osevuma ukuthi usehlulekile ukubana.
Umnumzana Ambrose Sibindi wengeze ethi inkinga ziningi ekudingeni ukwebolekwa imali ngamabhanga.
I-collateral leyana ukuthi isiqiniseko sokuthi ama-banks leyo mali bazayibisela iyabe isivela ngoba hlama ama-banks bele sazi ukuthi a-local esingathi ngakhona apha kuphela ngekho ndawo. Kodwa ke eZimbabwe ukuthi ungananzelela vele siphila ngokuthi okwethu yizaba nje ukuthi sabe sizama, yiyo into esihluphayo. Asilandele esiyibamba ohle siyibambe sithi sesiyibambile ukuthi le izasebenza, okuningi kufanisela nje ukuthi engxenye lapha, engxenye lapha, engxenye lapha. Kodwa ke nxa sesiya sule qinisweni bekufanele ukuthi i-Reserve Bank kube yelo mlando ukuthi ilethe i-foreign currency elizweni. Njalo okunye kuzananzeleka kulabanye ama-banks, kulabantu abasingathi kulo kuganga kungathi i-corruption. Kungaba njalo engxenye futhi kuzaletha amanye amaphamanya ezinye inhlupho abantu sebeganga.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association uthi imali iphiwa abantu abalamakampani abhalisiweyo, hathi abaphila ngokuthengisa.
Abe lama nostro accounts bebhenki abakwazi ukuthola imali yabo ebhenki i-USD. Kodwa engikwaziyo i-facility yakhona for the location is meant for makhaba that are registered. Nxa yekho registered then you can't access that.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Effort Ncube uthi kudingakala ukuthi amabhizimusi abe yiwo abalenhlelo zokuthi imali le itholakale.
Kunzima ukuthi i-foreign currency itholakale kuzolo nxa ngabe umkhonomi ungayikhiqizi leyo mali. Idingakala ukuthi i-industry ibe yiyo eyakhayo leyo mali. Ayikho enye indlela yokuthi i-foreign currency ize ifinyelele ebantwini bonke ngaphandle kokuthi i-economy ezomnotho zisebenze ngendlela efaneleyo, kuthengiswe impahla ezisuka eZimbabwe ziye kwamanye amazwe eziye buya le mali. Nxa ngabe sisamukela konke okuvela kwezinye indawo singathengiseli izinto kwamanye amazwe okuthiwa yiku-exporter, ngeke sibe le mali engakwazi ukufinyelela ebantwini ngokuhlukahlukana kwabo. Okwenza ubone iphelela ku-industry ingayi kwabanye kungoba iyashota.
Abamabhizimisi baveza imbono etshiyeneyo ngamaqhinga angathuthukisa amabhizimisi lokuthuthukisa umnotho welizwe. Abanye bathi sebesahluleka ukuqhubeka ngomsebenzi ngoba imali abayitholayo kuhulumende incane kakhulu njalo bayaphuza ukuyiphiwa bethi kungaba nganeno nxa bengavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe anjengabo Africa Export Import Bank lamanye. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uthi izikolo zizavulwa mhla ka 15 kuyona le inyanga. Lokhu kuphume emhlanganweni wedale le cabinet oyenzwe namuhla eHarare. Kunjalo nje ukuvulwa kwelizwe ngoba kwekethiswe imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le coronavirus lokunakuhle kwezulu kukhangelelwe kuvuselela umnotho welizwe. Kodwa abamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bathi kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho ngoba bengelamali yokwenza umsebenzi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba ngempela sonto ukuthi ukuvulwa kwelizwe kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke lentengo yempahla emqoka ezitolo yehle kancane. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera utshele iStudio 7 ukuthi lanxa ukuvulwa kwelizwe kuzaletha ububelo, imithetho elawula ezamabhizimusi izaqhubeka isenza kube nzima ukuvuselela umnotho welizwe.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le COVID-19 ngibona njengani kunganceda sibili njalo kuzanceda ukuthi i-economy iqale ukuvuka. Njengoba sikwazi futhi ukuthi ama-borders ebefaliwe ikakhulu i-border le Zimbabwe le-South Africa lapho esikwazi ukuthi into eziningi esizithengayo zivela e-South Africa. So kuzanceda ukuthi into zihambe kalula phakathi kweZimbabwe le-South Africa. Kuqalisa ukuthi unceda ukuthi economy ivule. Kodwa siyakwazi thina ukuthi kulokunye njalo okumele kwenzakale ikakhulu xa sikhangele imithetho kumbe ama-policies awe economy yethu ukuthi kumele lawo alungiswe ukuze i-economy yethu iqalise ukuhamba ngendlela esiyikhangelele yona.
Manje pho njengoba abamabhizimusi amancane bekhala ngokubana imali abalayo bangene enkingeni ngenxa yokuvalwa kwelizwe, ubona ungani kuzaphathisa nakho ukuthi bavuselele amabhizimusi abo ngesikhathi lesi ilizwe elinqase livuliwe bona bengelamali?
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi amabhizinesi amancane asukume ngoba imali ababelazo sisebenze ukubhadala irent lokunye okungama-costs ebekukhona kungasenani ukuthi bekule lockdown. So aloba uhulumende angenela abanike imali eyokuthi bancedakale amanye amabhizinesi umbona njengani azafala ngoba bayabe bengelayo i-capital ukuthi baqhubeke besebenza.
Umnumzana Masimba Kujera yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili namhla kobulawayo okuhlatshwe kona intatheli zindaba. Ukwehla esihlalweni kobe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo sokudale umbuzo othi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.